Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le coronavirus elizweni, lo yedwa ovela phandle kwelizwe eSouth Africa. Izakhamuzi zelokithi leluveve zithi abantu belokhu besifa bebulawa ngamanzi angcolileyo avela empompini zabo.
Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4.
Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edalele parliamente awebandla le MDC Alliance libandla le MDCT kungakusitshoni.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi inti phakathi kwamacembo omabili awe-MDC iyaqina, okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko, obhekelela inguquko elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abalithumi lantathu abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni sebesedlula kancane amakhulu ayisithupha, 605. Iningi labalegcikwane leli ngabahlala eHarare, okulabedlula amakhulu amabili, 225, kulandele kobulawayo, okulaba ngamachumi ayisithupha lane, 64, bese kusiza ezinye izigaba zelizwe. Abahlali belokithi leluveve bathi belokhu bebhekane lodubo lwamanzi abangela umkhuhlane wesihudo osubulele abedlula abalichumi. Lanxa umanisipala esithi asebebhubhile bayithoba munwe munye, izakhamizi zaleli lokitshi zithi bengaba sebefika phose amachumi amabili asebebuliwe ngamanzi angahlanzekanga aphuma empompini zabo. Isihudo lesi siqhamuke ngenyanga edluleyo. Iziphathamandla zesibhedlela sempilo kanye leklinika yeluveve sezafakaza ukuthi ngempela kulabantu ababhubhayo labelatshwa ezibhedlela lemakliniki ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association isihambise lolu daba emthethwandaba isithi amanzi la kumele ayehlolwa inkampani ezimeleyo eHarare, hathi umanisipala wakoBulawayo othi kaboni dubo ngamanzi la. Ikhansili sixwayise abantu ukuthi bagezise inkonxa abagcinela kuzo amanzi njalo isahlolisisa ngalolu daba. Okuningi asikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Izolo ngibengayavakatshela abakhe balahlekelwa ngabathandwa babo eluveve, ngibe lokudana kakhulu ngifika kulezo zindlu, ngifice abantu bedanile, bebunile, behawula, behlukuluzeke kakhulu. Ngabona ukuthi abantu badane kakhulu, bayakhala, njalo kulokhe kulokugula kuyagulwa. Okungizwise ubuhlungu kakhulu, ngingene izindlu ezintathu lapho engifice khona kufe abantwana. Kwenye indawo ngifice kufe umntwana ka-grade 7, kwenye indawo ngafica kufe untombazane obele 4 years, ngazofica omunye unkazana laye ngale obhubhileyo obengu-grade 4. Abantwana laba kuthiwa babulewe ngamanzi abawanathayo nalawo asebulela abantu eluveve. Iqiniso liphelele eluveve kakukuhle, kuyesabeka, kuyahawulisa. Kathi sixoxa labantu abafica ukuthi hayi balimele, balimele engqondweni, balimele ngaphakathi kwabo, abakwazi abakwenzayo, njalo bayesaba sakhulumisana labo kakhulu ukuthi kanti ishuwa amazilawa lile iqinise ukuthi iyo bathi iyo kakhulu amazi asilimazile ngoba ufica endlini eyodwa ufice kugula abantu abathathu umbabane begula lokhana kwesabekayo omnye umama obe ofelwe ngumntana akhe lo labantu nababili abagulayo ha uze watsho lokuthi uyesaba khona ukuthi ayimpompini uyayisaba impompi ngesiga esimvelele ukuthi afelwe ngumntana lalaba abagulayo laba abade begula yena lo omunye esimbonileyo ube sehluleka nje khona ukusukuma ekhala ehawula imlomo leyichachambili dabuke yadabuka konke lapho esihambe khona sifice kulusizi pho bazawathatha ngapha amanzi bazanatha ngapi njengoba sebesesaba impompi lezi abanamali
njengenhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi selike lakhulumisana lekhanseleni ngalolu daba njalo bathini ngalo
hayi ikhanseli kukhulunyiswane layo sibili ikhanseli yala ukuthi yibo ithi njengomkhuhlane ovelileyo yala ukuthi liphutha lapo le mithi abayiphiwayo bathi hayi baphiwa nje imithi engabasiziyo angikwazi uthi council ingenzani ngoba nxa i-council ezaqhubeka ilokho engancedisani nabantu labana ingasukumi iyobakhulumisa bakhalele mbone ngazani sizakhamizi sizabaphendukela ngeqiniso sizabaphendukela njalo nxa isithi council isithi abantu bangamachapha abagezisi imigqomo kumele bazinike umlando wokuqalisa uhlelo lokufundisa abantu ngokuhlanzeka lokuhlanza imigqomo le babe le program njalo lokuthi amazi lawa nxa ehlalile ngoba kwesikhathi bayasinika la amanye akade khona ahlale siwagcine ngoba sabe sisesaba phela ukuthi singachitha pho sawathatha ngaphi njengoba namamitha echarja kangaka ukubhoyila amanzi kunzima amagetsi kawakho ayadula le mali yokuthenga i-home guard ayikho kasilayo kwenye indawo kuthiwa bafika babuza ukuthi kanti namagundwane bamangala abantu ukuthi amagundwane lokufelwa ngumntwana esithi unatha amazi angaqondanga uhambelana ngayo so mna mbona ngani i-council civil ilo mlando omkhulu
lo ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo asenelisanga ukukhuluma laba kumanisipala ngoba iziphathamandla bezingadobhi incingo zazo. Ibandla leMDCT lithi alizihluphi ngabantu abathi lisetshenziswa yizanu PF ngemva kokuxotshisa amanye njalo amalunga ebandla leMDC Alliance ayisitshiya ngalombili 8 kudale leSenate izolo. Abaxotshiwe laba ngunkosikazi Meliwe Phuthi, uPhyllis Ndlovu, Herbert Nampande, Helen Mpofu, uSiphiwe Ncube, uKeresensia Chabuka, uNganayi Muzoda, loMnumzana Gideon Shoko. Ukuxotshwa kwabo kukhuphule inani lamalunga MDC Alliance asexotshiwe ngunkosazana Thokozani Khuphe ePhalamende laya kumashumi amabili lanye 21. Phakathi kwabayisitshiyagalombili abaxotshiweyo izolo laba abayisithupha babo bebemela izindawo ezithiyeneyo eMathebeleland lakoBulawayo. Ibandla leMDC Alliance lona elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa likusolile kakhulu lokhu lisithi kuveza sobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe bajonge ukudiliza besebenza leZanu PF. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uyakulandula lokhu.
Thina silungisa izigwegwe, yiyo into esiyilungisayo ngoba phela masikuthume eParliament, sikuthume eParliament ukuthi uyasebenzela abantu beZimbabwe. Ma wena ungasafuni ukwenza lokho okuthunyelwe eParliament, vele sizokubiza bese siyathumela omunye umuntu ozowenza umsebenzi ebesikuthumele wona kuqala. Ma ungaba usafuni ukwenza lokho esikuthume khona, sizodinga omunye umuntu simthumele lapha ngoba sile program e-social democracy, le program ethi kumele silwela amalungelo abantu, silwela abantwana ukuthi bafunde ezikolo. silwela abadala na wonke umuntu ukuthi athole ezenhlala kahle. Silwele lelokhu zenle healthcare naloko kwe social security lokho engikhuluma ngakho kwenhlala kahle yakhona. Silwele ukuthi kube nokuthula ezweni. Silwele ukuthi kube nama economical rights abantu badle basuthe bakwazi ukwenza amabhizinisi nakho konke lokho. Yini umsebenzi iagenda yethu esina lapha eParliament. So ma abantu bona sebehamba lapha ukuthi bayo boycott eParliament bakhulume ngento zokuthi hey uchamisa kwathini kwa aya sinaso leso sikhathi nasifaka abantu abafuna ukwenza umsebenzi wabantu lapha so sizoba recaller sifaka ngempela abafuna ukwenza umsebenzi kodwa laba abayenza umsebenzi wabantu aya sibathinti uyakubona lokho asibathinti siyabayeka ngaphandle kwalabo abafuna ukwenza ipolitiki endaweni yokuthi babhekele izidingo zabantu.
Umnumzana Khalipani Phugeni sikhulumele sebandla leMDCT ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. UNtungameli uxoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa ibandla leMDCT lingaze liyale ukuthi lisetshenziswa iZANU-PF uZulu weZimbabwe uyazibonela lokhu.
Singake sakhuluma esingakwenza kathesi ngoba silokhe sisafuna ukuthi sizwisisise ukuthi amalunga ethu wonke yini eParliament bazawaxotsha ngoba savumelana ukuthi kungaba ngcono baxotshwe yizanu labangani bayo lokuthi bakhala lebodwa. Kathesi sebexotsha ama MPs 13+8 21 bebafuna ukuxotsha wonke sizabe lokhu sisibona ngoba okwakhathesi sinele ilanga elilodwa eliyabe liyisithutha kodwa singake sakuchaya kubandla amabandla ethu yiwo asitshelayo kokwenza thina sifanana lenhlanzi ehlala emanzini njalo udlame hatshi sizakwenza okusemthethweni njalo uZulu wonke uzabe ngemva kwethu into la yiso yeMDC yodwa phela ngesizo sonke singathi ngeMDC MDC Alliance abesiphambanisile lokhu kubamba usapho lonke lukamzilikazi lolukamambo ngoba kathesi siyahlupheka silakudla silamithi konke kufile ngenxa ye-corruption yikho ke ngiyabonga abantu bethu bangalahle ithemba.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi inti phakathi kwamaqembu omabili aweMDC iyaqina okuyinto engamanga kahle nxa ungulo odinga inguquko obhekelela inguquko elizweni ngokuba nxa besilwa bona bodwa uqina iZANU-PF nxa uqina iZANU-PF uqina indlala nxa uqina iZANU-PF uqina ubuyanga nxa uqina iZANU-PF uqina ukuswelakala kwemsebenzi nxa uqina iZANU-PF uqina ukudilika kwezibhedlela lezikolo nxa uqina iZANU-PF uqina ukudilika kwemi wako nxa kuqina iZANU-PF kuqina ukuphela kwelizwe du abantu besiba ngabayanga bonke belala bengadlanga kutsho khona ukuthi siphakathi kosizo olukhulu eminyakeni lezayo ngokuba nxa besilwa bona bodwa akulale lutho olunye oluza kwenzakala esilubhekeleleyo kutsho khona ukuthi iZANU-PF izaya iqina isiya phambili kuqine usizi kuqine ubunzima kuqine ubuhlungu phakathi kwabantu kuqine ukudilika kwezomnotho kuqine yonke into enzima ezimpilweni zabantu.
Lungalungisiswa njani udaba lweMDC loluNcube ngoba bakhanya kabazimiselanga ukukhulumisana?
Angikwazi kumbe kuyisimo bani phakathi ukuthi kuvume ukuthi baxoxisane kukhuzwe lomhlola owenzakalayo ngokuba kuzagcina kudilike konke kwaphela du isale iZANU-PF isimile ivuse kuze kube phakade into engafanelanga ngoba phela iyona kayivusi kahle ngakho ke kuyadinge ukuthi bakhulumisane indlela thile kabadinge mhlambe abantu abanye bavela kwenye indawo abangekho phakathi kwamacembu lawo babalamule ukuze izwe lingaze ladilika ngokuba nxa kudilika i-opposition ilizwe liyadilika aliphili ilizwe lingela opposition ikakhulu nxa umbuso uyiZANU-PF mhlambe bekungaphileka ube i-government bengaso ZANU-PF kodwa nxa i-government iZANU-PF udinga i-strong opposition nxa kungenjalo liyaphela ilizwe liphele du abakhulumisane babonisane ngaphandle kwalokho kuzaze kulungiswe nge-election abantu sebekhetha ukuthi bamisa njani.
umnumzana efihlela ncube ingcwethi yecubungela izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulepolisa leGwanda elibotshiweyo ngemva kokuzama ukufumbathiswa ngomunye owemba igolide ukuze engabhadalwa engazakhathazwa ngamapolisa. UBlessing Zenya ohlala enkambeni yeZRP New Town eGwanda ubesemthethwandaba ngolwesibili. Iphephandaba leDaily News lithi uhulumende ufuna ukwethula umthetho ozakwenza kube licala ukuqamba amanga ngengatsha zikahulumende ezifana lebutho, amapolisa kumbe iziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi umphathintambo ezomvikela obesedale lephalamende lapho ayethule khona amazwi okuthi uhulumende uyakhathazwa ngamanga aqanjwa kunkundla zobulembu be-internet osekubangele ukuthi acabange ukusungula imithetho enqabela lokhu. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-functions after we attitude njani esezimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeni. Into efanayo la wena le enzakalele umfoka Chamisa le. Then the method esetshenziswe kuye ngena le anasetshenziswa kumagumbeni uPeter uDr. Peter Magumbeni. And uDr. lo thina sasitoke sikhumbaza ukuthi kade uphelele ngaphi ekugcineni ungaphi kwenzweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni. Kuyini lamuhla lokho sisafuna ukwazi ukwenzakaleni ngoPeter Magumbeni lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama investigation la abahlale msiba investigator omnanga kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi. Hayi, but really we don't expect anything ngoba vele inature umgalo wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front, all those things wehlale sitsho njalo ekhuluma isikhiwa sakhe sokuthiwa abantu bembonga ukuthi hayi uyazi ukukhuluma isikhiwa loba njani njani. Abantu bona besifa bephela athi nxa ngabe kunomunye olobufakazi ngenze njalo sivumelele kaphumele egcekele.
Bebengisathi mina ngizwile lo mfo lona ethina uthi ungumpofu esithi uChamisa uhamba ayofakisa ama-sanctions. Wafakisa kanjani? Yazi ndoda, wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona. Babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo. Wena tsho ukuthi esengahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU. Kunjena nje wena uyahlupheka. Umakhuphe ungcono uyidlile imali yeZANU, wena-ke umsebenzi wakho ngwani? Kahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena. Kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke iy'nkomo zikababakho. Uyivile umntwana ona 5 years into leyo ikhulumayo njengakaze ayikhulume. UChamisa ufaka ama-sanctions njani? Uyakwazi ukuthi ama-sanctions ahamba njani? You know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonda uChamisa ngendaba ye-jealous. Yazi bantu banikeni i-jealous.
Linjani mfakazi, linjani mfakazi, ngiyalibingelela ngo-counter sanda lapha eButswana. Abantu abasasele umcabango ngokuthi ama-sanctions afakwa nguChamisa they are wasting their time. Ngoba indaba yama-sanctions ubani lobani uyayazi ukuthi ama-sanctions afakwa ngenxa yani. Afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa. Khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa, abantu betshaywa, abantu behlukuluzwa. Yikho okukhoza ama-sanctions kasiyoChamisa. Njalo ama-sanctions
kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokuchaya abantu. Lanqama sanctions angakhitshwa phoke ukuchayo kwabantu nokuhlukuluza into yonke idistini yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na. Ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho. Amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu, abantu bethunjwa, abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani. Njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye lomunye, afakelwe wena umnanga kwalokho ne-cabinet yakhe enlutshwana, but still we still see them traveling. Besiya lelale though ama-sanctions ekho. Ama-sanctions ka-distate i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale. Ngama-sanctions yinayenze ukuthi kube njalo. So sicela ukuthi abantu mali zi-understand. Ama-sanctions says got nothing ukudistape i-economy eZimbabwe. Bangamisa ubusela babawenzayo, babe nokukwazi ukubhajetha imali kahle kahle. Intuza kwinto zonke zobala, especially ubusela. Nobudlamudlamu noba abayenzayo ye asuthi into kachamisa asonto ekhozwe ukuchamisa leyo never. Ngibingelela umfowethu uSabrighton khonaphana e-TS lona Brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu aligcine mpela alidikele kulo mkhuhlane la wantu wonke nje khonapho e-TS laphana. Ngiyalibingelela kakhulu amen.
So unani basakazi beStudio 7 hayi umandla mandla Khumalo phuma kwelaseJoluju hayi ngapha thina siphila ukeni sinkomo nje hayi sizothwa sigqoka amamaski nje hayi sigezi izandla nje hayi thina siyazilutho ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodlula lomkhuhlane asibekezeleni sarani kahle
vuko abasakazi beStudio 7 ujolani mahlabe zulu. Indaba ye-accountability leyi ebikhulunywa ngobaba uJuma hayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo. Kufana nje lenganekwane yabo Mvundlala kontelecha into le-accountability eZimbabwe. Uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe i-£200 esithenga i-2kg yechukela ngelanga kube yimali ayiphiwa ngeviki leyo. Yebo. Kanti iziqhuma lezijumba lezi ezigcwele ama-border gate le madrobheni indawo zonke lezi zikhitshwa ngubani, zi-withdrawa ngubani? Who is behind izijumba zonke zonezo ezithwelwe ngabantu? Kathesi kulayena li-£10 yale entsha le isigcwele. If you go kubo-buy bridge uye ngaphi igcwele indawo yonke, iphume ngawuphi umnyango, ikhitshwe ngubani? Ngumntakabani, ngemvumo kabani, ngumkhazini kabani? Le indaba ye-ecocation nje into encane le ibuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapho kuma-agent one lawo, kodwa-ke ezijumbeni lezi abazidefendayo abangafuni ukuzikhipha. Uthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-£200 nokuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka, kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhodi labosisi laba abazitshintshayo ngezikabani, zivela ngaphi? So bangaze baqhamuka le accountability ecocasi o-chooks lapho. Ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uzakuthini, ngoba ibhatsha ligqokile ilwane lele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla. Kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza ku-YouTube ngani lina basakazi be-Studio 7, kanti izijumba lezi ezitholwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocation? Ngiyabonga Ngcubelo.
Injani basakazi? Hayi ngiyabonga. Mina engikutshoyo kuphela yikuthi hayi ibhathi kalihlohlwa. Asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni. Abantu besishoneni sebebuse kakhulu, bayehluleka ukukhokhela abantu. I-corruption kibo ngoba bona bahlosana bodwa emsebenzini, ake kubuse omunye umhlobo. UChamisa laye vele lishona. Abantu besishoneni yibo ababulalile izilizwe lari-right leli, baqalisa into zabo ze-corruption. Ake kubuse omunye umhlobo, ke kuma ukubusa abantu besishoneni. Lo babothi yena uChamisa, tribalism, asikhulumi nge-tribalism. indaba kungakaze kubusa umunye umhlobo. Amashona yiwale tribalism. Ake kubusa umunye umhlobo bakithi. Kumbe ilizwe liqunywe phakathi. Abantu besishoneni yibo abehlule ukubusa. Yikho kwenzakalayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kustudio 7. Sanibonani lonke basakazi kustudio 7. Siyajabula phela ngoba nasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani. Siyajabula kakhulu basakazi bestudio 7. Hey, uyazi mina ngizubuhlungu ngendaba le kaMakhuphe le. UMakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa yena abantu laba uZulu avota evotela evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotela uMakhuphe. So uMakhuphe udlala ngathi uyasidelela lo mama lo. Sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele. Wako wabonapho umama umuntu omdala odufuna ukuba yipresident kodwa ugunda ikhadi. Ene futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu. Ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi hey uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction.
Litshona njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibilela ngothando olukhulu. Ya ngilapha endaweni yendaba eqonayo le-eco cash. Ithi nxa i-RBZ imisa i-eco cash idinga ukuthi ilungisise idaba lemali, kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga. Ngoba laba bezithwele nzima ama-agent ema-eco cash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine afulelana phakathi laphakathi ingazathi imali ngiyenlonke yeningi yakho wedwa. So uhlupho vele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumanisa ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-eco cash agent. So kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga. Kakuthi nxa sebevala ama-agenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhandi. Njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-eco cash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa. So-ke indaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise uqonde ndawo zonke. Ngiyabonga.
Salibonani lonke bantu bakastudio 7 nabalaleli. Ey, mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3,000 pula ngiseBotswana. Ha, uma ngifika bathi i-3,000 pula uyithumela nge-900. So bese ngibona ngathi kuyasikhama kuyasisinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusegcina sehluleka lokuthumezela imali. Ngoba bengithumela i-3,000 then bathi bafuna i-900.
Eh, njani basakazi, i-eco cash isibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokucina, isivalwe. Ngoba isibili dabuli 5 times. Ukuthi dabula kwabo bethenga, betshintsha, injalo ukuthi i-eco cash kasiyifuni, kayivalwe. Ithi incindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilanga likazibuse wele Melika liqakathekiswa minyaka yonke ngemicimbi etshiyeneyo mhlazi ku-4 kuyonale inyanga. Kodwa lunyaka ngenxa yegcikwane le-coronavirus imicimbi eminingi iza kuba ivaliwe. Umongameli wakwele Algeria umnumzana Abdelmadjid Tebboune useze wakhulula amalunga enhlanganiso ezabotshwa ekutshengiseleni okwaze kwasusa esihlalweni nyakeni. So wayengumongameli umnumzana Abdelaziz Bouteflika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kulabantu abalitshumi lambili abathelelwe igcikwane le-coronavirus elizweni, lo yedwa ovela kwele South Africa. Kambe ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance libandla le-MDCT kungakho sitshoni. Ziyaqhubeka izakhamizi zeluveve lokhu zisifa zibulawa ngamanzi angcolileyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChrist Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.